Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuNtulikazi 2020 ngukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bethuswa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuchiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Bathole amagabha avuzayo abathenga bethengisa impahla abantu bafumbathisa abezomthetho ngesikhathi ilizwe lizama ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawo kuthiwa ngamapholisa lamasosha labo makhokhoba abayibo kumele benze iphisi bezosikhangela.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo usubulele abangamathumi amatatulane 34. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 518 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kubikwa ukuthi umemetheka okwethusayo umkhuhlane lo emalokitshini akuqela eleCountry Park, eNkulumane, Makoko West, emganwini lezinye indawo koBulawayo. Isibhedlela seParanyatwa Group of Hospitals City kulezisebenzi ezingamachumi ayisikhombisa 70 esizihlolwe zatholakala zilegciwane le-COVID-19. Sithi kulabantu abaningi abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo abangaveli endaweni ezaziwayo ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Kusenjalo kulabodokotela abambalwa, abongi labongikazi abedlula ikhulu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 koBulawayo. Udaba olufanayo, uhlangothi lwezemfundo lubika ukuthi luzaqhubekela phambili ngezifundo zabantwana emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Izifundo lezi ngezika grade 1 kusiya ku grade 7. Abantu bathi benza okujeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Isaac Mpofu uthi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lo-lockdown.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuchiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini bageze izandla lokufutha kuyasiza.
Umnumzana Kanathi Ngulube uthi uzinceda ngokusebenzisa umuthi wesintu.
Mina ngiyafutha, ngisho ukuthi ngiyagquma ngiyastima umhlokunye angikwazi, kodwa kukhona engadini yami lapha eduze ngiyagquma ngidle futhi ukudla okushisayo, phuze lamanzi achisayo, ngigeze ngamanzi achisa kakhulu futhi angithoba-thoba ngihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mofoti Ncube ohlala ePlumtree.
Engikubonayo ngendlela okwenzeka ngakhona indaba ye-COVID leyi, eyi iyahlupha kakhulu. Njengoba ikakhulu elizweni lakithi vela asila i-health ayikho, kufaka ukuthi izinto zesibhedlela vela zikho amaphilisi awekho, abantu abaqine esintwini kakhulu, basebenzisa imithi yesintu, baphalaze bagqume ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane lo noma ubafica ungabi lamandla phezu kwabo. Yabo, into engiyiqinisayo kakhulu yiyo le esintu ukuthi abazali bethu sebenzisani amakhambi esintu, imithi yesintu, liphephe engozini le ikhona. Asina ngenye indlela ngoba ugovernment uhulumende kufanele ukuthi asila.
Unomzana Alec Nyati ucizelela isithi kumele abantu balandele okwethulwa nguhulumende
ukuzivikela kulesifo. Ukugqoka ifaka imask uma ungena ebantwini abaningi, nokugeza izandla izikhathi zonke, ne-social distancing kuphela into esingenziwa yithi uze sikhuseleke. Silandele yonke imilayo esitshelwa ngabe-health WHO kuphela yikho kungasisiza ukuthi sivikelwe sifo.
Kulabanye njalo abakhala ngokuswelakala kwemali elizweni leZimbabwe abathi kwenza abantu bathwale nzima. Omunye wabo ngofise ukuthi sisebenzise isibongo sakhe sakomaduma.
Kusukela i-government nge-lockdown laphana esisithi abantu basebenzise i-forex, whether i-rand or what. Impilo isinzima ebantwini. Njengoba sekule auction sale ye-foreign currency, sekwavalwa lokho kunjani ukubhena imali. Kabayivale yona lai irandi laba US dollars ukuthi ithengiswe. Because lapha esihlala khona kungabe ngapho ufuna anything. Abantu abasafuni izimdola. So sesiswele ukuthi nabantu baphile njani, including ama-pensioners labantu kazana. Lalaba abantu abaku-lockdown abamiswayo imisebenzi sebephila nzima because kabaholi and amakhampani kasiniki ini i-foreign currency. I think this is the right time ukuthi i-government ini i-suspend ukusebenziswa kwe-forex konke lokhu because sekuthwalise nzima abantu, abantu abasakwazi ukuthi baphile bethi because imali engangama-$2 amakhoyini noma ufuna ukuthenga ngayo bala bathi lapha abahoda khona laba abathengisa amatomatisi kabayivumi, which is clear ukuthi ningabayivumi ngenxa yokuthi nibona labo ungathenga kibo sebethenga i-foreign currency.
Umnumzana Matema ohlala eNkayi uthi uNkulunkulu nguye ozahlenga abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. Kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla. Laye okuleliya, lakulokuya kuleliya, kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka, sikhulekele umkhuhlane i-corona phela. Ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona, uNkulunkulu ukhona kulethayo. Kathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana. Abantu sebebhize enkani ukwenza omhlaba. Ungaya lapho kugidwa khona amakatali, ufica ungalandawo. Uye emabhoreni kakulandawo. Ubusukhangela ke ngapha elizwini, lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo. Kanti labo laba abaliphetheyo futhi, sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyana uNkulunkulu kakuthandi. Sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emikhulu kakhulu.
Usikhuthe mfundo Solwane Ngwenya osebenza empilo uthi abantu kumele balandele abakutshelwa nguhulumende.
Sikuthi abantu behlale phansi khonokwe siyabe sikukhuluma likuzwa ubani uthewe ubalipe lilalele ngesabela ingozi ebuyayo. Xa lingazange langilalele abantu bakithi.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi, ukudla lokunye okwenza kube nzima ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abathenga bethengisa impahla kobulawa abathi amapholisa, amasosha labanye abagcina umthetho kuleli dolobho babathwalise nzima ngokucela imali yokufumbathiswa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
Abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngamapolice la masocha labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela ibabe besibopha kodwa ukusibopha ngkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa ngahambe be collect izimali sibhadala everyday ama 10 bond ukuthi sithengise siqeda lapho nqamzwana befuna babuya besithathela izinto bebaleke bengena lazo eholu kosekusini befuna ukuthi sibalandele siyebadiza xa uthi abanika ibondi bayala bathi bafuna imali ethengayo bayabe sithi bafuna iforex so asikwazi ukuthi siphilele ngapi asisebenzi thina eZimbabwe i-interest yethu esiyizuzayo ye yena le esesidiza ngayo amapholisa lamasosha labo makhokhoba ngithemba imali esibanika yona thina sibili sebekhola imali edlula ipeyi yabo
unkosikazi Nomsa Ntini uvumelana laye
akula misebenzi akulani loba ingaze kuthiwe kakula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu ngoba nizabe ngikhiphile imali mina ngaya woda ngiphenduke nxamba uya lapha ngithengisa iprofit yami yonke nginika omakhokhoba ngiyadiza omakhokhoba ngiyadiza amapholisa ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa njalo nxa kuthiwa iblack market thina nxa kuyikuthi kuthiwa iblack market ungakhangela phandle ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema shops lati sebe sizama ukuthi siphile so ayisiyo black market lati sebe sizama ukuthi siphilisane abathengayo labo bephile lati esithengisayo siphile
umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa
thi amapolisa amasipala angahlukuzwanda abasebenzayo lokho sesikufihle ukuthi into embi kuyinto ehlukumeza ilungelo loluntu sisazi ukuthi isekelo sombuso sithiswana isizalwane seZimbabwe sitelwe ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona kodwa-ke ke uhulumende wesabelo iBulawayo City Council namanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka ezinto abantu bengabe behlukuluzwe ngokunakana kwethu sithi iBulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi bathengise lapho angaze bahlukuluzwe khona kube indawo ezilamathoyilethi ezilamanzi ezihlanzekileyo indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kugodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaywa luthuli
ukhansila Mlandu Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown
isikhathi esinzima sala abantu abathengisayo ngoba thina njengomunicipala sasesibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakalayo ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID. But phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapholisa lamasosha athi kababuyele ezindlini bengathengisi. Kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama-license yiwo ama-exemption letters abo lawo. Manje asazi ukuthi kuzothiwani.
Uhulumende okwamanje uvale ngci elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa lamasotsha ngodaba lolu. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesithupha 16 million abahlolwa batholakala bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 645,000. Isidumbu sikaJohn Lewis obekudalele House of Representatives sikhangelwe ukuthi namhla sizahanjiswa ebholokhweni ele-Edmund Peters Bridge eSelma e-Alabama lapho atshaya khona kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi etshengisela labanye bakhe bagoqela umoyi uMartin Luther King Jr. bekhonona ngokubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lwabalamu silo nkosikazi Sakhile Liline uMadube lo mnumzana Mnqondobanzi Magonya.
Umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu orayiti oyakhaya aphinde ngifakile indima yokuthi abangumlamo othuthizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadade wabo. So umlamo kabi, lo mlamo right, lo mlamo ngekho right.
Kunjalo baba makoti
enqamba ngibele laphuma uchago. Akekho umfazi olendoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu, kodwa nxa sokumqondile kutule yazi into enhle ngabantu abangabafazi. Into enhle umuntu ongifazi ukuthi uyakuqonda mpu abe ngosolobhoni. Nxa sokumficile, nxa sokumficile esebhekane lakho abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa. Kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi nomnawo kankosikazi wakho, umhloniphe yena lo mntwana lo hlezi layo, ngoba ukuhlonipha umntwana lo hlezi layo kutshengisela ukuhlonipha udade wabo. Hlonipha udade yaza kula nto ebuhlungu dibe njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngomkakhe ngezindlela esiyasikubone kwezindla kubuhlungu kakhulu lokhuya. Uze ukuthi kambe kungudade wethu enzasho ngangizwa njani, kungangcono ukukhulumisane laye uza kubonela icebo yena.
Ye khonapho-ke Badube uza kubonela icebo yena. Ungalibona icebo lele
eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ibele laphuma uchago, uma iningi lo singakhulumisana sibe sivumelana ukuthi orayithi nje obuhlungeni emzimi wami, asithi sihlale sonke lapha. Inhlonipho vele yabe ingasekho.
Okungcono ukuthi ebamba phandle ngale ivele kumba libambe ngapha endlini umlamo okungcono kuphi?
Iproblem nxa ethe walibamba phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyipho. Kumba akwanise ukukhuluma okuyinkulumo okuthi kumba akutshelele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzabe kulokhu kukuhlukuluza khona apha ekhaya, ngokuthi umlamo ustaki la ivela kula lapho uzamisa khona umuntu akamama wakho. But ma ethe wakwenza egangeni njengoba ngangatsho ekuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni, ngingabi umuntu lwane ngabi seduze kwami ukuthi uyangihlukuluza, hhayi angizoze ngibele nkinga lapho. Kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enza bemvuka zuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhameni ibele leyo lapho umchafu vele lizabe lokhu esiba lona ungangihlukuluza kakhulu. So hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami.
Baba Makoni amafishane kolapho.
Hhayi asingobani kambe thina Mthembu, thina silawulwa yibo mama. Ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu okumele ukuthi sibalalele, ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungiseke.
Hayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kubantu nsuku zonke. Besilo baba umnqondo obanzi Magonya, lo mama usakhile Lilene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ukhathaza njani abasakhulayo elizweni? Ake sizweni umbono kaMgcini Dladla.
Okokuqala yalibelela msakazi wa-Studio 7 lonke izobungelela abalaleli wa-Studio 7 isithi njani impilo. Hhayi umkhuhlane lo badala, hhayi wena wakho umele uzivikele ulandele imithetho echoyo, ugqoke imaski, uhlala ugeza sonke isikhathi, uhlala ugeza kumanzele alesepha nxa ungela isanitize yakhona. Nanihlala ngigeza uthi ngizivikele njalo kangene egrupini kanihlangani labantu abaningi, labo lantu abaningi ngiyaphambuka ngokuthi umkhuhlane uyabulala. Njalo noma ngingena eshophu kumele ngifake imaski yakhona ngomthetho ezothi ngizivikele.
Hayi siyabonga Mgcini ngombono wakho. Asizweni umbono kaLuxon Tshabuza, yena okhathazekile kakhulu ngohlelo lwe-lockdown.
Igama lami uLuxon Tshabuza. Izinto ezisuke zisidide kakhulu njengentsha yakulele lakithizwe ukuthi suka bese siyahlukumezeka ngalesi sikhathi esikiso ese-lockdown. Akula muntu ovunyelwe ukuthi ahambe ahambe umbenenzela. So ezinye zezinto ey'hluphayo ukuthi kusekhona abantu ababuya bevela endaweni zika kubo Goli nakubo Botswana. So ngoba laba bantu ngithanda ukwazi ukuthi bangena kuphi njalo baphuma kuphi leso sikhathi besiza lapha ezweni, ngoba yibona abalomthelela ukubhebhetheka kwaleli gciwa kwale coronavirus ebakhona ebantwini. So ufuna ukwazi ukuthi laba bantu bona bahamba bangena bephuma nje elizweni bahamba kuphi, ngoba ilizwe liku-lockdown izinto zonke zivalile.
Siyabonga Lakson Tshabuza ngombono wakho. Sesigqiba uhlelo ngombono ka-Oscar Mbongeni Ndlovu, yena othi umkhuhlane lo wenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi.
Igama lami ngu-Oscar Mbongeni Ndlovu. Into engikhathaza kakhulu ngale COVID-19 man, imisebenzi ayisekho. Hayi, le nto le iyasihlukumeza kakhulu. Singamayouthi nje sihleli nje ezindlini sivalelekile, asazi lokuba sibheke kuphi. Hayi, le nto le iyasikhathaza nje singamayouthi nathi.
Hayi, siyabonga Oscar ngombono wakho. Nawe mlaleli, ulakho ukusithumezela umbono wakho ngalolu daba kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esesihluwe nguMangoyi. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelo namhla olevalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Gove. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sikhangele ezokholo lesiKristu okwamanje.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngilibingelele njalo ngesonto yanamhlanje bazalwane abathandekayo, abantwana benkosi enkulu. Nxa likhumbula kulela iviki sakhuluma ngokubukulwa ndaba ka-Israyeli, uNkulunkulu wabezwa abanakekela. Namhlanje ngisiza ke sikhangele indaba ehambelana layona leyo esiyithola encwadini ka-Eksodusi njalo isahluko sesithathu. Sizabala kusukela evesini lesibili sisiya kuma kwelesihlanu, lapha okulesihloko sendaba esithi uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Uverse 2, kwabonakala kwingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla, wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kheba isihlahla siphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambukeke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu kuba isihlahla sishingani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, ngilapha. Wayesethi ungasondeli lapha, khumula izicalo zakho ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo iwumhlabathi ongcwele. Zihlobo ezithandekileyo, uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi. Esizwile ukububula kwabantu bakwa-Israyeli kuthiwa nansi enye indoda enguMose isiyawulusa izimvu, yabona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Inhliziyo yakhe yathi kaphambuke abone, ngoba aluba uMose kazange aphambuke wayengasoze azi kumbe azwe lelizwi likaNkulunkulu leli elakhuluma kuye. Abantu abaningi siyabona izinto nje siqhubeke sihamba siya phambili, kasimi siphambuke sikhangelisise ukuthi kambe yini leyo eyenzakalayo. UMose waphambuka ebona isihlahla sisisha kodwa singapheli. Wathi ethi uyasondela kwathi wakhumula imbatata zakho enyaweni zakho, ngoba umhlabathi omi ungcwele. Yini uMose kwathi wakhuphe imbatata kuyikuthi ke lelo nyathela mbe sicalo sigqokileyo sinyathela izinto eziningi ezihlanzekileyo lezingcolileyo. Yikho kwathiwa uMose kakhulu ukhube izitatulo lezo ngoba lapha emikhona ngumhlabathi ongcwele. Izitatulo zikaMose singazifanisa le nhliziyo zethu zigcwele izinto ezimbi ezingafanelanga ukubana sime phambi kukaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu engakhulumi lathi ngoba nathi asikhumuli imbatata enyaweni zethu. Kasibhekisisa sihlolisise ukuthi kambe uNkulunkulu uthini. UNkulunkulu wakhuluma ke ngelizwi elaphuma esihlahleni sasisitsha singapheli. Waphambuka uMose, phambuka lawe uzihlole inhliziyo yakho uyihlambulule. Baningi abantu uNkulunkulu vele kangizwa indaba evumela ububi emhlabeni. Ovumela ububi emhlabeni asoNkulunkulu ngokungananzeleliyo ngoba na inhliziyo yakho utshela iqhubeka uhambe usiya phambili. Kawuphambuki ukuthi ukhangele usondele kuNkulunkulu uhlanze uhlambe inhliziyo yakho. UNkulunkulu akhulume lawe kube yisimanga kusindi abaningi. Nangu uMose uthi yena uMose ke ngibona ukuthi kanti wenzakalani. UNkulunkulu uthi ungasondeli lapha khumla izicathulo zakho ezinyaweni zakho. Asihlanzenini inhliziyo zethu sizenze zibe msulwa. Eqinisweni uNkulunkulu uzakhuluma kithi. Xa wakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo lakuwe angakhuluma ngendlela ezijiyeneyo. Yithi esingalezi lokho okufunwa uNkulunkulu sizenzela kwamakhanda ethu. Phambuka ubone ukuthi uNkulunkulu uthini. Izibonakaliso zigcwele. UNkulunkulu asizeke sikhuleke sithi baba vula amehlo ethu sikhumule imbatata ukhulume kithi. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jahel Dalan Ntungameli Nkomo.
Sasho kanjalo zikamlungisa umkhondiso ekwekumadlela ndu into entombazana zala phansi eshoshe sigodeda thamtshela ngani mafuna ukwazi ngaphansi kwayo indu intathe egulu ngizala inyokane lohlazana isitha sikanoma bani simaheda njengelanga umanikela ngovoicemail ethenza khe maqede zehle ihlati ngukhupha ongahlala enkukhwini ukhupha ahlala enyeni ohlala kuyo njengoma etenyela amavukani phansi wase-GP yizo lezinye zithola kusiwatcha nendlotshani phansi amasteni kwadeni umthakati ngizoshompelele lapho ngani wabantanda ukukhuluma salibonani emsakazweni salibonani kizo zonke izindawo lapho kufikelela khona umsakazo. Obingelelayo ngumbonisi insizwe ezala lapha eCholocho eDadamjena lapha engkhulele khona emculweni ngumlungisi ngiqale ukucula ngo-2019 emculweni ngicula uMaskandi. Ingoma zimnandi ngokwehlukahlukana kwazo. Kunengoma zosizi, kunengoma zobunsizwa, kunengoma ezakhayo, ingoma nje ezinomlayezo. Kulengoma ethi wesihle ngani yami ukuba hlonipha abantu abadala kunawe. Tracking a tracking nje ziyehlukana nje kunengoma yosizi kunengoma yobusizwa kunengoma kanjalo eziyakhaya nje ezikhuluma kakhulu mhlawumbe ngathi nentsha nengoma nje ezinye eziduduzayo. Ngiyabonga kiwonke umuntu olalele umsakazo ngalesi sikhathi. Sihlaleni ezindlini, silaleleni umthetho we-COVID-19 njengoba sesiphila kulo mhlaba onzima. Gezeni izandla, sisanitizeni nama-social distance ukwenzela ukuthi lungaqheli ubhubhane. Sifakeni nama-maski, sihlaleni ezindlini. Ngiyabonga.
lo umculo kamlungisi odabuka eJolojo singakagqibi uhlelo lwalomhlanje wathi sikhangele ebesilazo uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa ngo-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.